Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lephalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo.
Kodwa mina ngokubona kwami abantu okumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba yithi thina esikudiaspora, thina esingaphandle.
Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane nokusebenza kwenkokheli zomdabu, Traditional Leaders Act.
Okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi okwakuqala i-Village Development Committee ilugatsha oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugqugquzeleni intuthuko ezigabeni.
Ugatsha lwezokusakaza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe izolo lwazise ukuthi solunikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba eyisithupha egoqela we-Radio Kalanga.
Inhlelo esizazisakaza zinhlelo ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lephalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo. Lolu gwalo lwethulelwe idale lephalamende ngothiwa ngumnumzana P. Mutshemwa lwafakwa amasignature ngabantu abazinkulungwane ezimbalwa befakaza ukuthi basekela inyathelo lokuthi bavote abahlala phandle kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma phambilini kokhetho lwedluleyo olomnyaka ka-2018 ukuthi abahlala phandle kwelizwe kumele bavunyelwe ukuvota. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyazi ukubana i-constitution yethu eZimbabwe eka-2013 iyavumela izizalwane zonke zeZimbabwe ukubana zivote noma zikuphi nendawo. So into ekumele yenziwe lana yikuthi silandele i-constitution yethu njengoba isho. So i-electoral act eZimbabwe kumele i-alignwe le-constitution and ilungelo lokuthi abantu bakithi bavote livunyelwe. And then i-government isokuzomele ukuthi ibone ukuthi iyafacilitator ukuthi kuqalwe u-register abantu bakithi abasemazweni.
Wona amabandla ezombusazwe akhanya engalugijimisi kakhulu udaba lwe-diaspora vote nxa sikhangela ukubana awafuqi ngamandla. Ungathini wena ngakho kono?
Amabandla ezombangazwe aseZimbabwe i-opposition sengingasho ngithi i-opposition especially MTC banokukhuluma ngalo daba le-diaspora vote esikhathini esiningi. Yinto ekhulunywa kakhulu ukubana ibalulekile ukuthi abantu kumele ilungelo labo lokuvota balithole. Kodwa mina ngokubona kwami abantu okumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba yithi thina esikudiaspora, thina esingaphandle. Ngoba at the end of the day ilungelo leli lokuvota yithi esingalitholi ilungelo lelo. Ilungelo leli yithi okumele sililwele. Abantu abasekhaya esikhathini esiningi abakucabanga kakhulu nathi ngaphandle bona nje balinda ukuthi sithumele izimali ikho nje abakhangelele kodwa maso khulunywa ngendaba zokuthi sivote abanengi ungathi ngiludaba abangalunakeleli kakhulu so thina sokumele kube kithi ukuthi sifake awareness ukubana kubalulekile ukuthi sivote sikhethe inkokheli esizibonayo ende kuzosiza kakhulu isizwe seZimbabwe ngoba khona manje vele sithumela ama remittances adlula ko 2 billion ngomnyaka a contributor kakhulu ku GDP yeZimbabwe so kumele ukuthi sibe lelungelo lokuthi sivote ukwenzela ukuthi silungise izinto eziningi ezimoshakeleyo eZimbabwe njalo futhi si attract ama investment avela ngaphandle so I think thina njengama Zimbabweans ngaphandle yithi okumele sibe phambili ukukhankasa lokulwela ukuthi ilungelo leli livunyelwe nguhulumeni
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubekhuluma esicingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane lokusebenza kwenkokheli zomdabu weTraditional Leaders Act ukuthi uhambelane lesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukwehlukanisa umthwalo wezinduna osobhuku kanye labalisa okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Esukucela kuhulumende weZimbabwe ukuthi kaguqule umthetho okhangela ngenkokheli zomdabuko ikakhulu okhangela ngomsebenzi wabo sobhuku ayenze kube khona ukwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba okwakhathesi ungawukhangela lo mthetho weTraditional Leaders Act uthi usobhuku nguye ochair iVidco abuye njalo acheye iVillage Assembly okungesinto elo okwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba iVidco kumele iripote kuVillage Assembly so nxa usobhuku ezaziba nguchairperson ezichair angapha ekuVillage Development Committee planner njalo esebenza aphinde futhi ayezichair ngale sekuVillage Assembly osokumele ihlole ukusebenza kweVidco kakula kuwehlukaniswa komsebenzi lamandla ekuthiwa ngesikhiwa i-transparency and accountability okuyinto equkethwe isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ngakho thina sithi lo mthetho kawuntshintshwe usobhuku acheye kuphela iVillage Assembly njengalokhu umlisa echeya iward assembly kube sokusithi iVidco icheye ngumuntu oyisakhamuzi ozakhethwa yizakhamizi njengalokhu iwardco icheywa ngukansila okhethwa yizakhamizi zikhangela ukwenelisa lobuciko bakhe
okuyikho okubangeleyo ukuthi inhlanganiso yakho isukume ithathe leli nyathelo kuyini
okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi siyananzelela izinto ezimbili okwakuqala iVillage Development Committee ilugaja oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugugulizeleni intuthuko ezigabeni ngakho izigaba eziningi ungahamba amaVidco ayakhula ehluleka ukusebenza kawenzi lokho kuthiwa ngama-Village Development Plan kakenzi ama-feedback meetings ukuthi babisele imbiko ezakhamizini njalo futhi kabala ndlela yokuthi bahlolwe izakhamizi ekusebenzeni kwabo lokhu sibona ingani kudalwa yikhonokho ukuthi usobhuku ubambe mambande ngapha nguye ohlelayo asebenze ngapha nguye futhi ohlola umsebenzi okuyinto edala okwesibili okwesibili ukuthi lokhu kwenza kakuhambelani neconstitution yeZimbabwe isisekelo sombuso sithi nxa kukhona umthetho kumbe ukwenza okungahambelani lesisekelo khonokho kuyize neze ngakho sithi lo mthetho weTraditional Leaders Act kulolu kudaba lokusebenza kwabosobhuku wenze iphutha nxa kuqathaniswa leconstitution yelizwe ngakho yikho sisithi akuguqulwe kulungisiswe ukuze intuthuko lamalungelo abantu kuthuthukiswe njalo lesisekelo sombuso silandelwe sihlonitshwe.
Limqhubele njani uhulumende lesi sicelo kukanti likhangelela ukuthi uzaliphendula nini ngoba sibona ukuthi miningi imithetho elokhe ingakalungiswa ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso?
Sithumele nge-email kukanti sisesaphakathi kokubafonela futhi njalo ukuthi silandelele ukuthi sibone ukuthi bonile isicelo sethu. Ukusasa sizabe sisithumela njalo futhi ngalokho okuthiwa ngama courier services.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izolo wazise ukuthi usenikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba ezisithupha egoqela oweRadio Bukalanga. Ugatsha lwezokusakaza olweBroadcasting Authority of Zimbabwe lwazise ukuthi eminye imisakazo esizaqala ukusakaza ngethi Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Station, Vemuganga Community Radio Trust eChipinge, Ndau Radio Trust, Twasumbuka Radio Trust eBinga, Kasamba Vezi FM eKaripa, Lemanziwa Community Radio Trust eShamva. Sixoxele siphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga umnumzana Ntando Dumani ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umsakazo wethu uzasakaza usedorobheni lePlum Tree Town koGetshenge. Uzabe ufika endaweni ezinjengabo Ndolwane, ufike lendaweni ezinjengabo Mpandeni, oDombodema, kusiya ikakhulu eluhlwini lebulilima, kodwa bese sisiza futhi naseMangwe, sifike ngitshola kubo ezinyama. Izindawo esizasakaza kizo. Inhlelo esizasakaza zinhlelo ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development. Siphinde sisakaze inhlelo ezikhangelane lamasiko ethu, lolimi lwethu, lobuntu bethu njengamakhalanga. Siphinde sisakaze inhlelo ezehlukeneyo ezikhangelele ukuthi ziqoqe abantu, zibathuthukise, zibaphakamise njalo zibanike ulwazi ezehlukahlukeneyo. Kanti njalo sibe lezikhathi zokuthi ama-artist akithi ayathuthukiswa, ayaphumelela, ayathola indawo yokuthi umsebenzi wabo udlalwe khona lapho.
Siyake sizwe abanye bekhala ngokuthi ukusungula umsakazo kudinga imali.
Liqiniso sibili ukuthi ukusakaza kudinga imali eningi kakhulu. Kodwa ke njengabantu bakithi esikhalangeni, ngabantu ababambeneyo kakhulu abayanelisa ukuthi bahlangane ndawonye, bahlanganise noma imali eyabifuneka noma yini izinto ezifunekayo ukuthi bazithuthukise. Ngingapha nje umzekeliso ukuthi ungakhangela endaweni yakithi kakhulu. Abantu bayakha izikolo, bayakha izibhedlela, bayakha ama community hall. Konke lokho bekwenza ngokuthi bahlangane, babuthanise ndawonye okudingekayo ngisho lemali imbala, bahlanganise, bayenze khona lokho abakufunayo. Yikho ke yiyo futhi indlela esenza ngayo umsakazo wethu lo eRadio Bukalanga.
Ubona abasakazi lilabona njalo ngasitshela ukuthi lizasakaza ngendimi ziphi? Kuyaba kuyisikhala ngakuphela nje kumbe liza kuhlanganisa lezinye indimi?
Njengoba usazi Chris ukuthi uhlelo lolu luyaqala kathesi ukuthola ilayisensi, ngikhona ke sisezabuthanisa sihlanganise abantu ukuthi bese sithola abasakazi, sithole abayenza imisebenzi ehlukeneyo edingekayo ukuthi umsakazo uphumelele. Kodwa ke ngathi phakathi kwabantu bakithi bakhona abantu abalolwazi njalo abalobungcwethi ukusakaza abasebenzi basebenza endaweni eziningi ezehlukeneyo. Angeke ngibatsho ngamagama kodwa ke sikhangelele ukuthi labo ngabantu abazasondela baphathise kakhulu ekuphumeleleni kwomsakazo lowo. Kodwa ke abanye ngikhona ke siseza abatrainer sibanike ulwazi lobungcwethi bokusakaza. Baningi kakhulu abantu bakithi abalesiphiwo abaletalent. Kanti ke akukho nzima ngenxa yokuthi ngabantu abavele bezimisele sesileminyaka silabantu ababutheneyo ndawonye abafundisanayo njalo bezifundisa ngokusakaza lokho. Yikho ke sibona ukuthi awungumsebenzi siwanelisayo ukuthi ungaphumelela. Lapho esiyabe sisilela khona sizadinga uncedo kulabo ababe lolwazi lolu noma bengasibo amakhala angawumbe bengasibo abantu bakithi. Kodwa ke sikhanyelela ukuthi konke kuyabe kuhlelekile kahle. Ukusakaza sizasakaza ikakhulu ngesikhalanga. Yilo ulimi oluzabe lusakaza kakhulu. Kodwa ke phezu kwakhona lokho kulezi indimi esiyasakaza ngazo ezinjengesiTswana, ezigoqela isiNdebele, ezigoqela isiChao kumbe ngathi isisili. Lezo zindimi ezizo ezitholakalayo emangweni wakithi.
Umnumzana Ntando Dumani isiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga ube khuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula amakhulu amabili 266 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Isigaba seMathebeleland South yiso njalo njengakuthange esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abedlula amakhulu ayisithupha 61.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Kumnandi ngikukhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lezisebenzi zikahulumende elahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithobamunwemunye ekhulwini 90%. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukungalandelwa kwemithetho yelizwe ngokuvimba abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi baye esontweni. Umthethwandaba wanquma ngeviki edluleyo ukuthi labangahlatshwanga kumele bavunyelwe ukuya esontweni, kodwa uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi uzaqhubeka ebopha abangahlatshwanga abangena emasontweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, okhulumayo Godfrey Moyo, umahlabahlaba, umahlaba ithwale. Ngidlulisa umlayeza ngoba vele ngiyafaka imlayeza aliyidlulisi kuStudio 7, angazi inkinga yini. Kodwa ke ngoba mina ngisela ithi lokho engidlulisayo kubalulekile. Sicela bakithi sokungathi imiphakazi abantu bangayishiya nje eceleni ngokuyikhuluma kabi. Imiphakazi iliqembu elizobusa isizwe samaNdebele or isizwe sikamzilekazi kamashobana. Ngiyazi amavoti abeseduze nje manje mhlaka 2023. Ngicela isizwe sikamthwakazi sekungathi bengavotela imthwakazi ngoba ngiyazi abantu bahluphekile, abalalutho abalwenzayo, bancindezekile ngombuso wezano. Izano iloko iroba abantu, ithi iyabayenzela lokho. Kunini amapromisi abe khona? Lamanje sihloko sisamile kuwa 13 imgodi kuloko yamenyezelwa angazi nga angazi kwakunini ngangisemncane kakhulu namanje kuloko kusamenyezela imigodi singayiboniyo sikha ngamakhanda emfuleni akulamanzi so ungcono vele besiyekele sihlupheke ngoba siyahlupheka sizinele singumthwakazi siyabonga
livuka njani basakazi Studio 7 landonke balaleli sikudaba lwamatitsha amatitsha lawalanihloni shu alubana bengabanye ngabazi sula 1-2 years behola behlezi kodwa namhlanje sebesithi bakhalala umsebenzi bazama ukwenzani phezu ye-2 years bephiwa imali bengasebenzi abantu abanye kade bekhona besebenza 2 years zonke bona behlezi
akakhohlwe kancane
angibonge njalo mfinyelele enkosizwe sikamthakazi nakuvalaseven okhulumayo umadlambuzi nalo nokuhlaziya ipolitiki kufuna ukuthinta izinto zibe mbi ngokuhlaziya kwami kwimbono wami nothi owestudio 7 umbono wami nanima ngihlaziya ma i-MDC zonke alliance endi thini ziyafana azimlwele umthwakazi zingezokuthi sigcineke sicindezelekile singakwazi ukubambana siyisizwe sikamthakazi mina ngokubabuka kwami labantu bayahlala ensithe nabaholi benzana bebese bephuma uma bephuma eminyango ngaphandle babekhuluma bengathi bahlukene kodwa uma bengaphakathi kwezindlu la esingababoni khona babezwana bekhuluma ngokuthi singenza njani ukuthi sigcine lesi sizwe sakwamthwazi sihlukene ukuze sikwazi ukuthola izinto esizifunayo ngokubana uma sikhuluma ngama-resources kubenefita bona amashona uma sikhuluma ngemisebenzi komthakazi kubenefita bona amashona akukho nomntwana owasekomthakazi ongamthola ephethe loba kuyiphi ibhoda loba kuma-pol station nasey'kolweni kubotitsha sokuyibona abaphethe yibona abaqhashwayo komthakazi nalapho kuthanyela khona inokubuka ibhoda yasemaqini kweminango wamadlambuzi kuthanyela ama-security ngamashona nabantu abathanyela singamashona so laba bantu uma bona behlala behlangana ngaphakathi lezindlini bakhuluma ngokuthi ibalwela ukuthi singahlala singabuyi futhi sibe nayo iphathi ezosenza sihlangane njengezaphu bifu ngaboma-70s esasithi inkomo ethi ma ethi ebizirali abantu behlangane babe yinto ewone kuliwe isibe nesithunzi manje bayibona le nto ukuthiwona kumele sihlale sehlukene ingakho baplanta ke-OMD babeyafundi babahlukanisa babenza bababili nezanu abanye abantu bakamthwazi bazoke ukuthi hayi zane-right abangatholi lutho ngale kwazana babuye bathi MDC right abanye abangatholi lutho ngabakwa-bathi alliance nayi-right so angingabona sehlukene almost 3 feet so kubese kubeka-ke la maphati akithi-ke emarapini nabozapho nabo ma bethi bathi sehlukene so asingeke safa sabambana bona noma babehlukene ngokwamaphathi kodwa ngokubhenefitha babhene bayabhenefitha akukhethelekile ukuthi ungumlandeli we-MDC kumbe ungumlandeli wezaulano babhenefitha so yilapho thina silimala khona kakhulu inkulumo yami ibhekise kakhulu kusikhulumele ngisizwe esithi kona abantu abavote umapha nonje umbe wathi ngonje mnyama we-MDC South so ukuthi la bantu abafuni sibambane bayesaba futhi ukuthi kona singabambana njengezaphu singakwazi ukuthi silwe neplani yabo lesiyi-destroy mina bengifuna ukuthi ebantwini bakithi asisondeleni sibambane sibe into eyi-1 ngemva kwe-MRP kumbe ngemva kwezaphu sibe sesikwazi ke ukuthi silwele ilungelo lethu sanibonani sanibonani basakazi bethu bonke ku-studio 7 kunye nabalaleli be-studio 7 nonke jikelele mthwakazi omuhle onibulisayo ke umdala ukhumala
ngilane goli bakwethu ngomthetho wami ke bengisacela ukuthi ngiphawule ngenkulumo eqhamuke nomagalela mafa sibanda lapho abephawula khona ngomongameli umqondisi moyo emnikiza phakathi kwabantu lapho ethi yena uthuke amakhumalo ngokubona kwami akula lapha thuke khona amakhumalo abantu bangafakaza abantu abathuka amakhumalo abantu beMDC Alliance ngokuletha okambalani babagcwalise ku City Council yakobulawayo nokususa indle eHarare bayilethe kobulawayo abantu baphuze amanzi endle for the first time iyo li councilor yeMDC Alliance ever since ubulawayo benamanzi ahlanzekileyo kwangena bona abantu baguliswa yikhorela sengaba ke lapho ke yena uMagalela Mapha angachazela khona abantu ukuthi yini i-development abayenzileyo kobulawayo. Maye ngayichaza ayinyise lapha development abayenzileyo. Singabonga. Kodwa mina kayikho into ebambekayo eyenziwe i-alliance le yabo uMagalela Mapha sibaki. Angizami ukuthi manje bangasukeli umqondisi kungenasidingo ngokuhlulwa kwabo nguMonzola ababhekane naye uMonzola noMakhupha ahlukane nomqondisi. Hhayi, ngiyazibongela bakwethu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seTexas yiso esikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isigaba seFlorida ebesiyiso esilamanani aphezulu, sesilandela eseTexas. Izolo nje kuphela kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2652 endaweni ezijiyeneyo zelizwe leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seCalifornia okubhubhe abantu abedlula ikhulu 110 izolo, umnumzana Julian Bebe.
I-corona ukhanya ibuya kubi ikakhulu kulabo abantu abalokhu bengakahlabi. Ibuya kubi la sebantwaneni abavele bengela vaccine. Ayinto yakhona ikhanya izaphambanisa kakhulu. Izikolo sezivulwa and kukhanya kuyadonselwana, abanye kabafuni ukuthi abantwana bagqoke amamaski, abanye bathi abantwana kabagqoke njengoba kungela muthi wokubahlaba. So okwakathesi sibili kukhanya kubi le kuma-southern states le anjengabo Florida, Alabama, Mississippi, Georgia khona le zigucha kubi ngale abantwana bathwele nzima. Njalo sithemba ukuthi labo governor bakhona bona lawo ma-states engiwabalileyo lamanye bazabona kuhle into yakhona ukwenzela ukuthi bazame ukunceda abantwana, bakhuthaza abantwana ukuthi bagqoke amamaski nxa besiya esikolo ukwenzela ukuthi balwise lesi sifo lesi.
Sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, amaclub, ama-gym lokunye okunjalo?
Ya, indawo zokuzithokozisa sezivuliwe, bavula khona phana berelaxe into yamamaski laphana kusiya khona ngale sekuzafika kubo July 4th. Ngale kumbuka ngumeya kwampana emuva le barelaxa sile izinto, kodwa yeyi i-corona sibuya kubi kathesi. Hhayi, angikwazisile ukuthi kumbe sokuvuliwe, kodwa endaweni eziningi balokhu bekuvaliwe noma kumbe kuvulwa isikhathi eside kakhulu ukuthi laze nezezokukwetshisa kuze kuseleza ama-night club. Ambona ukuthi kuvuliwe endaweni eziningi, lokhu bazama nje ukuthi balwise yena linto, ngoba baningi abantu abangavaccinatewanga abangahlabanga. Yikho lapho okukhanya kulo msindo khona, okukhanya kulo supho khona, okuyinto lokho okuyisifo lokhu kukhanya kubachaya bona abangavaccinatewanga. So nxa besiye emabhawa, ema-night club, lama-restaurant lapho kudliwa kuze kube sebusuku, kusuka kuphambanisi. So ukuze bakunqabele lokhu, indawo ziyavulwa, kodwa hhayi esikhathini esiningi babezama nje ukuthi abantu bangahlali khona kakhulu isikhathi eside ukwenzela ukuthi bangashiyi into liyana kumbe bayihlanyele khona phana. Amamaski aso lo mdala uBiden uphumile nje kumalanga la adlulileyo ukuthi hayi sekumele ukhangele ukuthi abantu bagqoke amamaski. Njalo laba abangavaccinatewanga kumele kubonakale sibuthi bayathestwa ukuze nxa umuntu elakho angangeni lapho kulabanye khona, angakuhlanyeli kwabanye abantu ahlaphumayeni ngekhaya uzokwenza into wangkhona kungani kuya kuyadeda mbijana njalo lama company lapho kusebenza khona abantu abaningi umthetho usuphumile kakhulu bona abantu abasebenzela uhulumeni usuphumile umthetho ukuthi abantu kumele sibili babone ukuthi bahlalile kumbe ugqoka ama mask lapho nxa ungahlabanga kumele ubonakale ukuthi uya testa kumbe utestwa kangakabili kumbe kangakanyeviki kule number yakhona ukwenzela ukuthi bakulwise kwinto lokhu bazange ukugeda
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni abahlala khona kukhetho oluzayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olibalelisayo nguChris Gande.